Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenzwa ngaphandle komthetho. Kwakuphandle komthetho ukuthi kube lekhu ikhuwa yekhonstitution. Njalo akulanto eyasinceda ngakho eZimbabwe. Silokhu sihlupheka njalo isistima ayitshintshanga from uMgabe to uMnangagwa. Kulanto yatshintsha kwatshintsha nje ubuso obusesihlalweni kodwa isistima yankhona lokho enjalo abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane loMaphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kulayizolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulomongameli uMgabe ekhona lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona kodwa lokho sekusenzakala kathe sibe kungenzakali besingaboni izinto ezitolo ziselakala njengalokho sokwenzakala khona kathe si kantike le ntengo leyi eseqase kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni kumabonakude lasekulenjini obekusenzakala izolo yikuthi ukukhululeka lokhu bekungekho.
Umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda kakhulu. Hayi, ngikho ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awula into elungayo lapho. In fact, into ziyashoda, ifuel iyashoda, umuthi vele kawutholakali, abantu bayacelwa ama-US dollars, there's a lot of demand for those things that we don't have. So uyabona ukuthi abantu abanabalamanga because before ama-elections babesithi bayasayina ama-deal, ama-billion dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, akula mehluko, akula mehluko. Yonke into vele west awula vele into vele ehamba yona awula into vele elungileyo awula next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akula nguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle, akula tshintsho olwayenzakalayo. Iconomy seyayehla kakhulu, ama-price aseyakhwela ayaphezulu. Tshengisa ukuthi uMnangagwa yena kusho ukuthi ulezitha asebenza lazo ezifuna ukumehlisa ngoba bathi bona bafuna ukuthi kumgabe into ezizalunga kodwa kulanto oselulungile. Ngakhangela political akuvele bayalwa khona la kuthiwenga sekwasitokenzakalani kutho ukuthi bathembisana amanga batshelana amanga akwazi ukuthi bazakulungisa leyo ndawo lula, otherwise namazimbabweni siyadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kumgabe bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokukodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zimi manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kaMgabe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.